kwe kubeka ngemsebenzi yakhe uZulu ophila ngokuthengisa impahla ezindala emikambo ehlukeneyo eHarare ogoqela esilindweni zamabhasi esiku 4th Street. Lanxa bekuvuliwe edolobheni bekungasi kwensuku zonke bebebalutshwana kakhulu abantu nxa kuqathaniswa lakwezinye insuku zaphakathi kweviki njalo kuyikuphela kwenyanga. Amapolisa begcwele indawana yonke ikakhulu lapho ogwetshisela khona uZulu e-Africa Unity Square kanye lesigodlo sikamunicipala e-Townhouse. Abaqoqe lumkhankaso abethajamuka sesijikile bathi akuba mangalisi ukungena kwabantu edolobheni ngoba bebevele bethuselwe osomabhizimusi ngaphambilini ukuba bazothathelwa amalayisensi abo nxa bengalandela inkuthazo yokutshengisela. UZulu emalokitshini ethuselwe kakhulu ngoba etshayiwe emkhankasweni edluleyo emzini ebalisa eHeathcliff, Khuwadzana, Highfields, Dzivarasekwa, Mfakosele, Glenora. Umnumzana Mxolisi Nduna oyisakhamuzi seHarare uthi okungani kuphazamise ukuphumelela komkhosi lamhla yikuswelakala kobukhokheli ukuze kuphumelele.
Ngoba nxa bebizela bekuma social media ukuthi kuzakwenza lento enje inje, kuyachiyana lokho okwenzekala ngosuku lwe-petition e-election. Ngoba leyana yayikhokhelwa ngalaba abakhokhela amabandla abo. Laba abala muntu obakhokhelayo baphonga ukukhuluma nje bevela lapha nalaphayana. Bevela bakhuluma nje abantu abasemlindini abangelanga ngisho ukuthi uzangena lapha ngubani. Injongo yabo angiyisoli, ngibona iqondile kakhulu. Kodwa bafuna ukuthi babe lokubambana okuqinileyo, babe lobukhokheli obubambeneyo obuzwakalayo ukuthi ya lokhu kuvela kumuntu onje.
Wengeza uNduna ethi enye imbangela yokuba alisaqhatshwanga iningi selingabaphila ngokuthengisa.
Abaningi abakho abakho kuhulumende abakho kumakhampani bayazenzela imisebenzi yabo. Njalo nxa ubabizela ngento enje abasoze bekulalele mbeni bekulandele. Inhloso yabo ngiyavumelana naye layo, but ukwenza kwabo kufuna ukuthi bahlale phansi. Uthi nxa sikwenza sibizela izinto ezinje, sibizela kubani, wenzani, njalo kutshoni kuye umuntu enalo. Njalo lathi esikufisa ukuthi kwenzakale kungenzakala yini, ngoba sizakuyelukuya emsebenzini sekele ukuhola, sizalamba kuze kuyofika nini. Sokuyithiwa ngesikhiwa i-hunger strike, aso strike.
Abethajamuka sesijikile bathi bezoqhubekela phambili ngemikhankaso yokutshengisela ngendlela ezehlukeneyo. Kulimele osakhulayo oyedwa kwabotshwa abathathu emzini weGlenora lapho okuqhamuke khona uDlakela amapholisa exotshanisana labekade betshengisela. Kuqhamuke uDlakela njalo emzini weHeathcliff lapho abasakhulayo bephazanyiswe ngamapholisa ekutshengiseleni kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.